indaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli welebhilitane eZimbabwe usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu.
Konke okukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akubi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke.
Abanye bathi inyathelo likaMnangagwa elokuthi amathambo ababulawa ngeGugurawundi angcwatshwe kakutsha alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulalelwa izihlobo.
Icala liphambi kwabo, nangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo kulapho oqala khona ebupholiseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi ubusuveza lalokho abangakwaziyo.
Umongameli Donald Trump wele Melika usebonakala ingani ubusa njengomkhokheli welizwe elingathuthukanga.
Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ijobola njengeqhubu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli welebhilitane eZimbabwe inkosikazi Melanie Robinson usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu njalo alethe inguquko ezwayo kwezombusazwe. Eloba enkundleni yeTwitter izolo, uRobinson uthe uMnangagwa kumele agcwalise zonke izithembiso azenzayo ezizavuselela umnotho elizwe lokuletha umbuso okhululekileyo elizweni. Ngokubika kwenkundla yezimlive.com, elebhilitane lilako ukwethesa iziphathamandla zeZANU PF izijeziso ezintsha lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union kuhlelo lwe-Brexit. Linkundla ithi iziphathamandla zeBhilitane ziyakhonona ngokuyekethiswa kwe-EU kuzijeziso zayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya. Yena othi ngempela amalungelo awakananzwa kuhle kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukuguqula izijeziso ukuze zikhitshwe vele umumo welizwe upha uhlambulule, ngibona ngathi okwakhathesi kusekhatshana ngoba ungazinandelele konke okukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa. Akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke. Abantu balokhu bejeziswa, abanye bayabotshwa, ukutshengisela kuyaliswa, akutshengiseli corruption yakhona vele abantu abahambelane lohulumende abangani bakhe bathola izimali eziningi. Hhayi, angiboni ukuthi, ngibona ngathi mina ummeli weBritain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isifikelo sombuso ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kaMgabe. Hhayi, hhayi, sisakhathele kakhulu.
Elebhilitane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union, singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga eZANU PF njengelizwe elizimeleyo?
Into yokuthi nxa vele ilizwe elizimele eNebhilitane kathesi, singathi bengayenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo, kodwa kabakaphumi phela ku-continent ye-European. So bona bazabe belokhu besenza ezihambelanayo ezihambelana la ababuthayo e-Europe kodwa kulibalelungile ukuthi bona bazenzele into eqondane lapho ngibona ukuthi kuzaba njalo baza kwenza into eqondane le-foreign policy yabo bengalandeleli kakhulu okukhulunywa yi-European Union.
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa uMnangagwa uyazivikela uthi amalungelo usewahlonipha sokuthiyene lokhwana okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe kanti njalo uthi kulotshintsho olunengi alulethayo kwezombusazwe abantu sebekhululekile evenza konke abakufunayo.
Into ekhona ukuthi uhulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground. Amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphatha ngayo nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradeni abantu bayadikilwa bayatshelwa ngamapolisa akukatshengiseli yona imithetho yakhona o-ayiphala abana labophosa loba kuthiwaya kuqunywa kulokhu kufana khathesi yimisakazo vela akula msakazo ozimele wodwa konke ngokwahulumende ngibona ngathi bona engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abaguqule emthetho kodwa okungaphansi oku-affecta thina akwaguquli yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisibo ababatshelayo.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthokazi omuhle liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo e-Victoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezo lokuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Lanxa uhulumende sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland bekhulumisana ngokugebha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi seGugurawundi ukuze bangcwatshe kutsha, abanye bathi lelo nyathelo alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukuluzwayo. Bathi okudingakalayo kuqala ukuthi uMnangagwa axolise phezu kwesiga lesi njalo kubotshwe bonke abaphatheka kulumbhuqazwe. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zezanu-PF ezetheswa icala lokukhokhela umbhuqazwe weGugurawundi yona eyabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni senkabazwe leMathebeleland. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuxolisa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe uMnangagwa udlala nje ngesikhathi.
Kuvele lokho ngeke ukubalekele ukuthi kulabantu abaqeda abantu namhlanje baphonyothwa basezikhundleni ezinkulu kakhulu. Kakukhululi lutho, kakulikhulisa ilizwe, kakulethi kuthula, kakulethi kubuyisana, kakulethi kuzwana ukuthi umuntu oqeda abantu phakathi kwesizwe umbonele esihlalo esikhulu phezulu, abantu abaqedela abazali bengabayanga behlupheka. Akuzange kwama usizi ngokubulawa kwabantu ngeGugurawundi. Khumbula abantu abalazithuba, abantu abalamsebenzi. Ikakhulu bona laba bantu abayiba babekulala abantu beyiba basebekakhulu abakhonisayo laba abafelwayo abanezihlobo abalimalayo baphakathi kosizo. Indaba yakhona ibanzi, asonto ongayiqeda nje ngokubuya lifikele hlale ngaphansi kwesihlahla kungeleke sewetheleni. Kumele umhlaba uphatheke ube khona lawo uncedise ngendlela vele okulungiswa ngakhona amacala njengayo weGugurawundi.
Khona kungani kukhanya kumzimela uMnangagwa labanye bakho ukuthi baphumele egcikeni bexolisa kungaba kuyikuthi ukuxolisa kwabo babona ngani kuyabe kuyikuvuma icala yini
icala lithambi kwabo nangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo kulapho oqala khona ekuxoliseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi ubusuveza nalokho abangakwaziyo uqamba ukuthi izidumbu zingaphi bangaphi labantu abanyamalalayo bangaphi labo esibadingayo uvele ngalokho abantu-ke ngemva kokuthi usuveze ubufakazi obunjengalobo ukuveza ukuthi ngubani owayekhona ngubani owayesenza ukuthi ngubani owayencedisa ngokuthi ngubani owayebulala abantu ngubani owayethotha abantu ngubani owayenyamalalisa abantu njengawo wonke amacala emhlabeni ungenza kanjalo abantu sebengakhangela ukuthi kambe uthola 100 years yini kumbe ngendlela yokuthi usuveze ubufakazi obuletha ukuthi kubotshwe abantu abaningi sungaphungulelwa icala kabuye lapha njengomuntu ozovuma icala ezwe abantu ukuthi bathi icala lakhona lilungiswa njani angabuye ethwele ugwalo lokuthi kakulungiswe ngalindlela angalindlela akamise aqalise phansi amise ukungcwatshwa kwabantu ukubhejwa kwamangcwaba akuqalise phansi amise ukukhuluma wayekhulume nezinduna sasaqhubekanga esiya phambili sebuya namhlanje ayekhuluma lalawo ayebhoda kusasa ayekhuluma lalawo akwenziwa kanjani kame wandawo isizwe akhulume laso ngendlela efaneleyo akwazi ukuthi izinyembezi lezi abantu abakhala namhlanje angeke ziphele ngemihlangano engapheliyo kodwa ziphela ngokuvuma icala kwenziwe njengalokhu kusenziwe emacaleni anjengawegugurawundi kulethwe inhliziyo eliqiniso ukuzinikela ekulungiseni lolu daba.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula ezombusazo bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzabuyela enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo okwakuqala kulandela ukudubuka ibhomba elamkhutha kodwa labulala abanye abantu abathathu. Umnangagwa uza kuba ekhona enkundleni le emkhosini wokunanza ilanga likazivuse i-Independence ozenzelwa phandle kweHarare okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980. Iphephandaba leHerald lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Manguja uthi ukupha amalayisensi abathengisa amafutha ezimota ngedola leMelika akutsho ukuthi ilizwe selibuyela ekusebenziseni limali. Siphetheke ezemaphephandabeni ngephephandaba leChronicle lona elithi ukuqhamuka kwegcikwane lecoronavirus kubikwa sokuhlasele amabhizimusi amancane kunye lawezokwethekelelwa kwelizwe. Leli phephandaba lithi kulamabhizimusi amancane athenga impahla ezifana lama-cellphone lama-parts ezimota sebehluleka ukuwafinyelela konale eChina ngenxa yodubo lwecoronavirus. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu ye kumlayizelo elisithumezela yona ke ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukufaka ke emnengi njalo lingathuki. Siyacela ke balaleli.
Sanibonani, sanibonani balaleli beStudio 7. Igama lami nguPhepisane Sangweni from Enkayi. Ngokuphila ngiphile eJohannesburg eJulius. Siyabonga kakhulu ngoba nalizulu selisina nakithi emakhaya. Yonke into ngicabanga ukuthi kuzoba right kulonyaka mayezulu lingana ngalendlela. Into nje singakhala ngayo ukuthi kufanele sikline ngoba amaphela asegcwele kithi. Ngiyabonga.
Hayi, khona zozokwafaka lunga if kunzima
khona vela bakhiphe yona le imali yabo le khona befake nomirandi befake nomirandi nomibondi because lokuthi bethi sebesebenza idola lemelika behlanganisa le bondi kunzima bakhiphe lona irandi la ibondi befake iyusa ka 1 or bekhiphe ibondi befake irandi ka 1 because le mali bayibothi le mali ayilasizwe le mali.
Oh zihlobo zami ngithumele inamba yami lapho engafonelwa khona ngo past 8 uhlelo lwazo laphela ngempela ngingafonela. Nichona njani kyakona ngapha Dinas right
lenjani Studio 7 nabalaleli nyalibingelela igama ngokubadela njalo. Siyabonga umoyo lo ozama ukuthi epushe ngendaba yeMadebele North Zambezi Water Project. Siyambongela umfowethu kazame epushe but sicela ukuthi kube ngamalokali kakhulu azobe lapho amalokali abantu bakhona phana Victoria Falls wangelubimbi kwai Dennis Yadindi Sivila na kapande lusulu kwaye mabale cross gate nje maybe Bulawayo kusiya so not abantu abavele Harare ukuthi babebuye laphana bethi bazosebenza lapha cethu kusebenza abantu bakithi lawo beke besebenze benza into yakubo kazile kutheni ekuthini yena uthi ngo-2021 uzobe seliqedile leli damu sokungenza njalo kodwa mina ngiboni ngesingami ukuthi ungayenza but ngendlela aphusha ngakhona kaphusha sizobona as long liyakhiwa abantu bakithi besebenze lathi sibe le nto esiyenzayo yesinayo because uWashman Mabena wayelifuna leli damu abelsiwela wayelifuna odumisa odaba engabonke bafa lokho bezama ukuthi beliphushe but bevalelwa kuphela so sicela ukuthi umoya wezama ukuthi ephushe kucace lapho le ndaba yelubhane ephushe yenze kanjalo ngoba siyayifuna le ndaba yegodini njalo kobulawayo ivuke njalo sikwazi ukuthi lathi sibe le nto zakithi sisebenze thina abantu bakithi.
Salibonani balaleli beStudio 7 okhulumayo ngoTM Luthuli iseGoli manje kodwa ngidabule ematopo sigabeni saseBlau. Right, ngithanda ukubonga kakhulu nami laphana kwiStudio 7 ngokusinikeza isexwayiso senhlanzilezi esizidla nsuku zonke. Thina abanye vele siyazidanda sinoma zakhela so vele kudle okumasinyane lokhana uma ngifika kuphela ngifake igabhalelana ngibulala laphana kuhluka kusheshe kodwa siyabonga ngoba sekuphephisa imiphefumulo eminingi. Mina bantu bakithi ngivumelana le MDC icebo le-MDC lokutshengisela ezitaradeni ngoba elizweni lakithi bangasaphuma ngatshengisela ayikho into ezolunga. Inkinga yabantu bakithi ukuthi lizathi lina libeke amathuluzi ngale lathi lina sukumele kutshengiselwe kodwa uzothola abanye bebhizi besebenza ngalo kube siyabambana sonke eZimbabwe sitshengisele ngasikhathi sinye uhulumende wethu bezasizwa izikhalazo zethu bezizozwakala ngokushesha. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli beStudio 7. Kunzima lapha eZimbabwe, kunzima sibili, okunzima sibili. Besicela ukuthi ake bantu bamanyane bazame ukuthi babambane ama opposition party. Ngicabanga ukuthi ibandla leMDC indlela elazonda ngakhona ukubanjelwa amavoti kwase kungathi lidliwe kodwa lona liwinile yikho kudale amasanctions elizweni laseZimbabwe. Into le mangiyibhekile yahlukumeza kakhulu ngoba uma singabuyela emuva sikhangele uMorgan Tsvangirai wadliwa kuma-election edliwa ngayina le ndlela adliwe ngayo uChamisa kodwa wazisondeza kubo ukuze ilizwe lilungiswe. U-Emerson akabambane noChamisa babe into eyi-one beyi-unity ukuze balungise ilizwe. I-opposition party MDC kayizisondeze ukuze ilizwe lilungiswe ngoba manje ama-sanction labotshwe i-MDC lokho kusobala ukuthi i-MDC yedala ama-sanctions elizweni laseZimbabwe ngoba izonde ukuthi yabanjelwa amavoti kayidedise umoya bavume lokho abakwenziweyo babe sebezinikele ukuthi balungise ilizwe noma bedliwe kunjalo ngoba manje uma bona bekwenza sobe kufaka ama sanctions kubonakala kuyikuthi into efunakala isikhundla kuphela but uma kuyikuthi ungumongamelo lozwelo uChamisa akahlale phansi nomnangagwa bakhulumisane balungise ilizwe ilizwe libe lodumo lwendlala phakathi kwamazwe wonke amazwe engaka ilizwe libe lodumo lwendlala abantu bebulawa indlala kabuhlungu kangaka that's why lezulu selingasani because uNkulunkulu uyabona lapho ukuthi abantu laba babambananga yibo abadala iproblem elizweni ababambane bayakhe ilizwe bayenza ukuthiwa yi-unity uma kuyukuthi kwehlula konke lokhu kuthi ukuthi kuzoba nzima phela abantu bazokufa bebulawa yindlala kambe ma ilizwe liswele impuphu ndingaba lilizwe lona lelo sokulobunzima kakhulu sokulobunzima kakhulu i-opposition party ayeke ukubopha ama-sanctions iyebopha ama-sanctions singabheke muva bogenjangirayo wathi sebambene lo mgabi izinto zaba easy zatholakala ukudla kwatholakala
linjani linjani emsakazweni hayi thina siyaphila ke hayi ngikhuluma lolakhe ekwande magwe lapha ya isimo ekukutshengisela khona ukuthi hayi sesesiba sibi sibi ungabona amafuthi ezimota esaqalisa ukuthengiswa ngedola lemelika loleliyana ababevele besithi kabalifuni kade sebelifuna kutho ukuthi hhayi isimo sibili siba nzima sibili kakhulu siyabazimela ukuthi ngavele babe sebayekela khona ukuthi imali kayisafunakali elizweni ukuze into zonke zihambe ngoba vele ngaphandle kokuthi kuzokusebenza zona imali zakwamanye amazwe vele le yakithi le bond leli hhayi akula nto vele ekade lizayenza kumbe lizasifikisa khona inde vela kula sibili kuphela ngaphandle ukuthi kuzokungena ngaleyo mali kungaba ngcono kakhulu ukuthi kusebenze yona imelika sibili lalo randi lonlelo ngoba iyakithi vele le hhayi angeke isisendawo siyabonga msakazi
sanibonani Studio 7 becela ukukhuluma nje amazwi amabili amathathu umongameli ed yes totally failed uMthuli Ncube has totally failed. They must both resign. Abayisuke behlulekile ukuvusa ilizwe njengomthuli vele ulisela. Ngiyabonga la imkhokelwa. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga ngamazwi-ke enu wasenhliziyweni zenu siyazisa ukubana hhayi iStudio 7 ayilani la mazwi la ayithulwe ngabalaleli ye lile yakho ukuthi lani lisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika yes okusela amalanga amathathu nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-primary edolobheni le-South Carolina amalunga ama-Democrats esithi afuna ozamela leli bandla abe ngumuntu ozenelisa ukunqoba umongameli Trump kubikwa kunabanye abebandla lama-Republicans yilo-ke elika-Trump labo abafuna ukuthi uTrump anqotshwe ngoba umbuso wakhe ubuyisela emuva ingqobela phambili yakwele Melika batsho njalo kanti vele uTrump ubusa njani ukukhanya kusolwa ngabaningi lo ngumbuzo esiwethulele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika ke sizwe imbono yakhe
mina ngikubona kukumangalisa kwinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakala e-America kodwa namhla isisenzakala ngabe wenzakala kwelinye ilizwe elingasuka America ngabe ama-Americans into abayibabazayo kakhulu kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele kodwa nxa sikhangela kuhlisile ukuthi i-democracy iminjani akusiyo into efanele ukuthi ngayiyenzakala kuleli lizwe loba yiliphi ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele
engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani lanxa esesukile embusweni uMongameli Trump kuzaqhubekana kufana indlela ezabe sibuswa ngayo kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kade ibusa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle ukuthi nxa kube lo munye umuntu olihlongandlebe njengayena lo obusayo kathi athathe phambili kwakhona sinqunywe kuthatha umdanakhe ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kathi esebusa asonto ayiqalizolo. Into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi into yemuthi kodwa seyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasowanjiko kuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa mesaba yamvumelayo ukuthi akwenze. Bengeza ke bavumela omunye umuntu ukuthi akwenze, ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ejobola njengeqhude.
Ye, siyabonga ke inkosikazi Priscilla Ndlovu, ye uMandlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ke lapho le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Washington State. Maga Master KG Jerusalem ikhaya lami sigubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ke igama lami nguChris Gande ngisilasidibanele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngowa fast 7 silazo njalo ezinye indaba libe lwesuku oluhle.